Abantu bacacile nxa bekhuluma ngodaba lweGugurawundi bathi bakholela ukuthi yena lohulumende okhona oyiGugurawundi onguye wathuma iGugurawundi onguye wayebulala abantu angalulungisa lolu daba. Ngakho bathi bakhangelela ukuthi kuvele abantu bangaphandle abazimeleyo babuye bazolungisa lolu daba lweGugurawundi. Abakholelwa futhi abantu ukuthi iNPRC ileamandla lemali lokuzimela ukuthi ngalulungisa lolu daba. Abakholelwa njalo ukuthi igovernment yeZimbabwe ilenjongo yokulungisa udaba lweGugurawundi ngeqiniso injalo ngendlela ezaletha ijustice. Abakholelwa abantu ukuthi kukhona okungenziwa ngaphansi kwalo hulumende onguye owabulala abantu. Kanti ke abantu bacacile bafuna ijustice, bafuna iqiniso, bafuna izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo kungabuyi kwenzeke. Bafuna kutshintshe kwezepolitiki, kutshintshe kwezenotho, kutshintshe kwezomthetho ukuba kube lalokho okuthiwa yisiqiniseko sokuthi akusoze kubuye kwenzeke iGugurawundi njalo kusiya phambili.
Abantu bezano Ncube kumbe abakahulumende liyake libabize yini emihlanganweni ekhuluma ngeGugurawundi enje njengoba lolu daba luthinta ikakhulu ubona?
Babizwa mihla lamalanga abakahulumende ukuthi bazohlangana labantu, babizwa zinhlanganiso ezihlukahlukeneyo bebatshela ukuthi hayi bantu, uhulumende ngeke abuye ezositshela thina esasala siphila ukuthi kulungiswa njani udaba lweGugurawundi. Lumele lulungiswe ngendlela eyakhelwe phezu kwalokho kuyintando yabantu okuthiwa ngesiNgisi victim centered and victim driven, ukuthi bona laba abasala bephila babe yibo abasho ukuthi kusebenza njani. Asingakhohlwa ukuthi bona laba abasezihlalweni kahulumende namhlanje yibo ababethuma abantu ukuthi bazobulala abantu, yibo njalo ababebulala abantu. Ngakho ke kabalalungelo lokuthi beze bezotshela abantu abasala bephila ukuthi kwenziwe njani. Babethuma abantu ukuthi kakuphele wonke umuntu, kufe khulu, kufe gogo, kufe wonke umuntu, basala kabantu. Ngakho ke abantu bathi hayi ngeke sizwe ngani, buyani sizolitshela ukuthi sifuna kulungiswe njani. Kodwa kabasukumi, bayesaba besaba macala.